bahlukumeza abantu. Abantu kumele babone ukuthi even bekuloba bekhethiwe, kodwa behlulele ukwenza umsebenzi lo abawuphethelweyo. Kumele abantu babatshethi, hayi madoda, senehlulile. Yikubona sibesisukumile dube last month sayangena ezibhedlela. Kokhana ngumzekeliso ukuthi umuntu engasukuma ayemele into yakhe. Lo oseofisini umele ayethuze. Ngoba useofisini umuntu asebenze, asebenze izifiso zomuntu ophandle. Kulokuthi abefakele umuntu ophandle umthetho.
Kwini wena ngokubona kwakho sibili ongani kungaguquka kulungiswa ilizwe leZimbabwe? Siyabona lokuthi ibutho phela yilo elizibambileyo. Kulungiswa njani khonokho?
Yiko futhi laphana ngisho ukuthi bavele wabona ekuqaleni. Babona ngani ngokuthatha umbuso. Bathatha umbuso ukuthi bazibusele, bazinondise. Bona bona labo athi bekhokhela ibutho labo umbuso. Kanti ibutho ngelabantu. Kumele livikele abantu, lisebenzele abantu. Kulokuthi abantu basebenzele ukuthi balesaba. So kumele abantu basukume. Singu 15 million, bona bangu-100,000 akazi bangaki. Ngeke wasidule, basidula lesono.
Wothi sizwe ke ukuthi ubaba uJoseph Juma webandla leZANU-PF uthini ngodaba lolu?
Umalumami usuke walahleka mbijana lapho ungena iGhana. Ukuvukela uhulumende ayisiyo indlela ekuba ngolula uhlungu lobo esiphakathi kwabo. Ayisiyo solution ingasukufaka ngesiNgisi. Into ekhona isemgcekeni. Akula hulumende, whether weZaphu kumbe weZANU-PF weMDC, ungafuna ukungena embusweni ubhidlize lowo mbuso, ugcine usuzikhipha embusweni ngokuba unpopular. Akula. Kodwa into ekhona yona, into ziyenzakala umuntu esembusweni kube lokugwenxana, lokuzigwenxa wena wedwa futhi. Ngiyakho esikukhangela ukuthi sikho abana siyagwenxwa ngabanye, kodwa lathi siphinde sizigwenxe. Nase sidlala ama-game e-corruption nani, sabe sizigwenxa kwapha lokungafuna ukulalela abanye ekuzigwenxa. Kodwa akula muntu ongena embusweni efuna ukubana azikhuphe embusweni walo angene kuyo.
Ye, kodwa Golidi, nxa sikhangela Golidi, abantu laba bathi kuvele akusalungiseki lokho.
Abantu sokumele sihlale phansi sizibuze ukuthi yona mina kuyini engikwenzayo okwenza ukuthi yona kube le mpumela enze yela kithi eZimbabwe. It's no longer about amaparty. Amaparty yinto yokuza. Asizalanga nako into lokwana kwabuya. Yiko sokusixabanisile.
Yesithatha ubaba uThomson Ndlovu.
Esingakwenza njengabantu beZimbabwe ukuthi sesibonile laba abasibisayo izinto ukuthi amaparty lawa asibisayo okwamanje ukuthi sasela maplani ukuthi angayenzela njani abantu into abayikhangeleleyo. So ikakhulu lapha ngikhuluma ngesithatha njengeMDC. Sikhona for the past 20 years si-opposition party, but so far on the ground angayibibiza ama-elections akule sisengisele khona ukuthi kuyini engasenzela khona. But okuyikho kukhona ukuthi bahamba bethembisa abantu izinto ezingabancediyo. Senzeka futhi nakwiZANU-PF. IZANU-PF siyakwazi ukuthi sibe-tested for almost 39 years. Akulalutho, instead silokhu lisonakala kusiya phambili.